Toku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 1 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele Congress yeMelika akhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle.
Kuba umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi i-America imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama-reforms anjani kwenzeka ukuthi i-America ibe engaged.
AmaNdebele acunulwa yikumiswa kokugcotshwa kwenkosi yawo uBulelani Collins Khumalo obekhangelelwe ukuba yinkosi eBapperfields ngomgqibelo.
Hayi, indaba le ukuthi khona umkhosi lo mkhulu ugcobi inkosi kawo sekho uyadanisa kakhulu ngoba besikhangelela ukubuyele ekhaya lathi sekuba ingxenye yalomkhosi.
Kuvela imbono ehlukeneyo kudaba lokucithizwa kwemihlangano yeCommission yokukhumisana umlotha ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ikomiti edalele parlamente leMelika eleCongress ebona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamazwe aseAfrika ibilomhlangano wokuhlaziya umumo weZimbabwe izolo lapho amalunga alelidale akhuthaze khona uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo njalo ahloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obungcono. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubese Congress wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede, ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna iMelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test, but elections have got to be credible. They've got to be peaceful. They must be transparent. I think the government must take steps to combat corruption, to protect freedom of expression, to end state-backed violence and intimidation, and address other issues in terms of the rights of the people. The U.S., I think, should see meaningful progress towards these reforms before we revise our current policy.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe ngabanye bakhe ababili, uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass. Abathathu laba bathe eleMelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yiMelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli weMelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012. Umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frith lo Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe eMelika. Umnumzana Ray ukhuthaze eleMelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yiZANU-PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frithi yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulo hulumende omutsha. Ngako, ukutaze elemeliga ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. Kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulomhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Kube ngumhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama-reforms anjani kwenzeka ukuthi iAmerica ibe engaged. IAmerica namhlanje itshengisile i-positive willingness to help, to invest and to partner neZimbabwe so that kube le lokwakha i-economy yeZimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakatshintshi. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende kaZimbabwe okhekhelwa ngubaba uMnangagwa kumele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela ezaletha inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla lezano PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frankie Guni yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingontungamile Nkomo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usevimbe ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uMnumzana Bulelani Lobhengula Collins Khumalo esithi ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele akukho emthethweni njalo kwephula isisekelo sombuso welizwe. Lokhu kwenzakala abazi ngokwenzakalayo besithi omunye njalo ozithi nguye inkosi yamaNdebele uMnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ubevele esekhweze isicelo emthethwandaba izolo edinga ukuvinjwa kokwetheswa kukaBulelani Khumalo inkatha yobukhosi ngoba isithi ubukhosi ngobakhe njengoba wavezwa emphakathini ngenyanga edluleyo. Ngakolunye uhlangothi uMnumzana Raphael Khumalo laye uthi nguye inkosi yamaNdebele. Umphathi ntambo obona ukubuswa kwezabelo uMnumzana July Moyo nguye olobele incwadi iqula ebeliqoqa umkhosi wokwethesa kukaBulelani Khumalo inkatha yobukhosi ngomgqibelo esithi umcimbi lo awuvumelanga uqhubekele phambili. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe legqwetha uMnumzana Machoba Nancube.
Isekelo sombuso weZimbabwe silamalungelo abekiweyo esingathi chapter 4 of the constitution yelizwe. Elinye lamalungelo akhona lapho yikuthi abantu balelungelo lokuphila belandela ikhama cultural rights abo. Esikunazelela yikuthi esizweni seMandebeleni one of the cultural rights ebebelazo yikuthi babe lenkosi. Iconstitution ethi lelungelo lenu ukuthi amasiko enu athini ayisho ukuthi amasiko enu yilawa. So ngaleyo ndlela ke ngibonani kulokuphazama okuthize kuhulumende ukuthi amandebelo kalalo ilungelo nxa belandela isiko labo ukuthi bethese inkosi ukuthi ibe bafake inkosi esikhondleni kodwa ukuthi ngubani inkosi asazi kodwa ngibona ukuthi lelo lungelo likhona of course bona abangabe bekubala babala a wrong chapter in that kule chapter ekhuluma ama traditional leaders leyo chapter ikhuluma ukuthi induna umlisa osobhuku yiwa ama traditional leaders kodwa iconstitution nxa ukhangela ufuze ukuthi uyibale yonke uyizwisise yonke so nxa isiko lamandebele ivumo ukuthi babe nayo inkosi kufuze ukuthi babe nayo inkosi
ngokutsho kwakho Ncube abantu besindebele nabantu bakokhumalo balelungelo lokuya emthethwandaba bayephikisa isinqumo sikahulumende lesi njalo alubana bethe benza njalo balakho ukunqoba
singeke sazi ukuthi umthethwandaba uthini kodwa oqakathekileyo ukuthi indaba ezinje eziphanyekwe emthethwandaba ngibona ukuthi nxa ngabe uhulumende yena ebehlaniphile ebefuza ukuthi yena athi hatshi sifuna ukuthi siye emthethwandaba ake limise ukugcotshwa kwalo ebesithi uzagcotshwa siye emthethwandaba siye so ukuthi wona umthethwandaba nxa uhluza isisekelo sombuso uphuma lani uyavuma ukuthi inkosi ingaba khona noma hatshi yini
lo ke ngumnumzana Machobana Ncube igqwetha ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje abanye abemandebeleni abahlala eBotswana bathi badaniswe ukumiswa nguhulumende kokugcotshwa kwenkosi uBulelani loBhengula Khumalo obekumele kwenziwe ngomgqibelo kobulawayo eBapperfield abambalo kade benze amalungiselelo okuthi bahambe ekhaya ukuyangena lo mcimbi kodwa sebesele bedanile ngokumiswa okwenziwe lomkhosi Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Bekulequla ebeselenze wonke amalungiselelo ohambo lokuya kobulawayo ukuyagcoba ukuthewaza abayinkosi yamandebele uBulelani loBhengula Khumalo. Omunye obekhokhela amalungiselelo abeZimbabwe waseBotswana uMzana Dumani Mlalazi ubesetshengise ukujabula ngokugcotshwa kukaKhumalo obekumele kwenzakale ngomgqibelo.
Yala bethu bakuzama. Akuzama kwehlula all these days okhulu bethu obaba bethu sijabulisa lokhona ukuthi ngangeqa yazi ukuthi mhla ka 3 angikwazi ukuthi inkosi izagcina izibuzo ukuthi kathi ngabantu bani lapha kothi izaba kwazi hayi ikujabula ngoba sizeqa sijanqule ayazi asiphoqola imigoqo kube ngokunye
uhulumende weZimbabwe kumbiko okhitshwe ngumphathi ntambo obona izabelo umnumzana July Moyo uthi angeke avumele ukugcotshwa kwenkosi yamandebele ngoba kungekho ngaphansi kwesisekelo sombuso welizwe unkosikazi Irene Dube uthi abanye kade sebelungiselele ukuyekhaya ukuyaphatheka kumcimbi lo ngakho inyathela likahulumende lidanise abaningi
hayi indaba le ukuthi khona umkhosi lo mkhulu ugcobi inkosi kawusekho uyadanisa kakhulu ngoba besikhangelela ukubuyele ekhaya lati siyoba ingxenye yalomkhosi siyadana kakhulu ukuthi uhulumende ngabuyekela abantu balandela amasiko akibo benza imicimbi ebivele senziwa lasendulo
akaziwa ukuthi sekuzahamba kanjani njengoba abaqoqo balomcimbi kubiwa kade bebuthanise imali ephakathi kwezigidi ezimbili lezintathu zamadola eMelika umcimbi lo ubeuzawenzibanjelwa enkundleni eBapperfield kodwa abanye bathi noma bedanile balithemba lokuthi kwelinye ilanga bazavunyelwa ukugcoba inkosi yabo uNkazimulo Ndlovu uthi ubezimisele ukuhamba ekhaya kodwa laye udaniswe ukuthi ugcotshwa kukaKhumalo kumiswe ngehola lokucina
Thina nje amaZimbabwe nakwele Botswana besizilungiselele ukuthi siye ekhaya siye gcoba inkosi. Kuyasimangalisa ukuthi kanti wayi igovernment ikhansile lumdlalo late kuyadanisa lokho.
Ukudinga inkosi ezakhokhela amandebele lokho wanyamalala inkosi uLobhengula Khumalo eminyakeni edlula amakhulu kubhekana lobunzima ngoba kulabaningi abathiwa abalelungelo lokuthatha lesi sikhundla umnumzana Raphael Stanley Khumalo sowagcotshwa kukanti umnumzana Peter Zwide Khumalo kalanga kanye loBulelani loBhengula Khumalo labo bathi yibo abakumzila okuba inkosi uhulumende wamisa ukugcotshwa kwaRaphael Stanley Khumalo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair enyakenye ngenyanga kampandu ukuphendula kodwa wasesenza umcimbi wokuzicoba ngasese. Ngingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisaHabron kwele Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zithi azisoze zibuyele ukuyahlala ekhaya njengalokhu ezazikukhangelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa engena esihlalweni kulandela ukuphela kwamalanga alikhulu esesikhundleni kungela nguquko kwezomnotho elizwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda exoxa labanye bezizalwane zeZimbabwe abahlala eBhilitane.
Abanengi bathi ngaphandle kokususwa kwamapholisa emgwaqweni lokumiswa kokuhlukuluzwa kwabachayeli yiwo amapholisa akuna nguquko ebonakalayo kule Zimbabwe. Umnumzana Mthare Ncube ube ngomunye obefisa obuyela ayehlala ekhaya.
Mina umehluko we 100 days angikawuboni ngoba isimo asikatshintshi. Akula nto engangiyenza ngibuye eZimbabwe ngalesi simo esiyiso sona. Kusafanana lomgabe. Konke nje kuyazifananela. Akula ngitsho into etshintshile. Akula nto ayenzile uMnangagwa. Utshela abantu amanga. Silokhu silindile kubona izimali ezabantu abaphiwe iAmnesty ukuthi ziyabuya na. Akula update akulani. So kuyi more than 100 days. Ngoba i 3 months kuyaba kuyi 90 days. So kumele athi sithole i-feedback ukuthi sithole imalini abasebebotshwa ngozibani or abasegijinyiswa.
Unkosazana Victoria Malaba uthi kukhona okuncane okutshintshileyo.
Mina ngokubona kwami ku-100 days lay esiyibona nje isiphela, ngingathi into engiyibona itshintshile yikuba free. Abantu bayakwanisa ukukhuluma into abayithandayo emafonini noma nje bezikhulumela bodwa. Abantu sebe-free, akusafani lakuqala ukuthi wawusesaba singasaqambi lamabizo abantu. Lapho hhayi ngiyavuma sibili, abantu ba-free for that. Njalo siyabonga lezitimela lezo kuthiwa seziqalisile, kuthiwa izitimela sezihamba khona ngapho eZimbabwe up and down, which is very, very good. Yiko khona lokho kubili kuphela engathi ngizwe njalo mbona ngani into esingani sitshintshile. Okwemali lokho kutwa isikhona lalokho okunye okuningi, hayi angilabufakazi lakho. Yiwumbono wami lawo.
Abanye esikhulume labo bathi awuqondakali okweZimbabwe. Umnumzana Lihlahla ukhala labanengi.
Lapha akula nto esitshintshile la, akula zwi lutho. Ezibhedlela lokho kungela mithi, imali lokho ihlupha njalo. Abantwana besikolo fanele sibathumele izimali bahambe esikoleni. Lapha khaya ngathi akula nto ezayenzakala la. Lo government lokho epromisa nje, but into epromisa ayibonakali. I think ukuthi abantu fanele babone ukuthi bayaregister ukuthi bavote, otherwise lapha kulo nto ayenzakala la. Kuyahlala kunje eZimbabwe, asisebenze madoda sivoteni, registerani livote.
Ukhanya izizorane zeZimbabwe kuleli ezilezihlobo ekhaya baseza qhubela phambili bethumela imali yokusiza imuli zabo kwele Zimbabwe. Ngoba ke akulanto esiguqukile njalo akutshintshi lutho. Ngimela iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisasibanda.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye umkhokheli webutho leMelika usechotoze leRussia esithi yilo elibangela impi lokungahlaliseki kweleSyria lesigaba seMiddle East sonke jikelele. isigodlo sikahulumende welemelika iWhite House sesizazise eleCambodia ukuthi alise kuphiwa imali yokuliphathisa efika izigidi eziyisithiyagalombili i$8 million. Amalunga eMthwakazi Republic Party asevimbe imihlangano eminingi yeCommission ebona ukukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ake sizwe umnomzana Thabang Mnare ingcwethi kwezombusazwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 lezinye izalwane zeZimbabwe ezingabalaleli beStudio 7. UNare ngumqali wesiziba.
Indaba ye-National Peace and Reconciliation Commission indaba osukule sikhathi abantu beMathebeleland abemiklienze enkabazwe beyimelele. Yebo kambe kwezinye indawo kwelizweni eManicaland labo babefisa ukuthi kube lento enje. Kodwa abantu abakhanya beyithakazelela befisa ukuthi isebenze ngendlela ecacileyo ngabantu beMathebeleland. Nxa sikhangela indlela inhlanganiso zisebenza ngayo. Sikhangela ukuthi kukhokhelo bani ngoba nabakhokhelayo abaphakathi njani inhlanganiso isebenza njani.
So ke nxa sizobona ke abantu bejayitoyito zonke izinsuku nje besithi hayi phela ungazani kuyahlupha ukuthi abantu abakhona lapho commission ngabantu abavela kwenye indawo kumele bebe khona kumbe bangabi khona kwezo ngabantu bezigaba zeMathebeleland nenkabazwe kumele kume njani.
Yeah, ama commissioners bonile out of ama commissioners bona ichia kalo mbili almost 8 so kulo chairperson futhi commission abanengi vele bavela kwezinye indawo zelizwe kube lo yedwa lo ovele mat south commissioner uLeslie Ncube yena engumntaka minister uNcube Abednego Ncube uAbednego Ncube osebandleni lezani PF owaziwayo ngokuthi kade ekhahlameza abantu ukuzana eMathebeleland South eGwanda eBybridge. So ukuzise abantu beqiniseke bebe lesibindi besuthiseke kuyaswelakala ukuthi iCommission ihlanganise abantu abaziwayo. Into ekhona nje elizweni lakithi ukuthi kwesinye isikhathi kuyajikelwa amabizo uthi ubuza ukuthi lo ngubani uthi hayi nguye osefakiwe. Uthi udinga lokho umsebenzi ake wawenza ubone kungabambeki aseke akwenza. Ngakho ke i-Civic Society yayikhulumile ukuthi hayi asitholeni indlela yokuthi ama-church kafake kasondeze amabizo efake amabizo lawo i-Civic Society ifake amabizo uhulumende efake amabizo kube kusebenzelana ndawonye. Kodwa uhulumende owayekhokhelwa ngubaba uMgabe nguye owazikhethelayo abantu wazifakela abantu.
Sesilo baba ke unqabeni nyanda yomkonto kumalo
baba Dube engunanzelelayo ukuthi le ndaba le iyahlupha njengalokhu ngangithilo ngiphambili ukuthi indaba le beyidinga ukuthi ibanje kahle ikakhulu kuqoqwe abantu abasuka ezabelweni zasemathebeleleni kube yibo abantu futhi ngoba bazabakwazi ukukhulumisana ukuthi labantu ngoba lento le abafike bayenza njengakokubulawayo ukuthi bathi abantu abakhulume ilokuzela iy'nsungu zabo babudube isuka iphazamise kakhulu umuntu ngoba kuyabe sokungathi umuntu uzobukisa njengawo uzokwenza imisebenzi khuluma then ungakhuluma kuyadlula sidlulele phambili yena le ndaba le ibithinga ukuthi ibanje kahle ngendlela elesizotha njalo ekhombisa ukuhlonipha umuntu hhayi ukuthi kuthiwe khuluma nini then abantu bangakhuluma bese kusenziwani yikho bona babuduke kusiba lezinto ezinjengazonalezi ezokuthi abantu sebezimba sokuliwa sokunjani njani ngakho futhi ingaqhubeka ngendlela eqhubeka ngayo ekugcineni sizabona sokuhinzakala ezinye izinto esingazidiniyo njengokulwa kwabantu lanani ngoba namhlanje sizokuthiwa futhi sebebhlokela lo mcimbi okathi uzakuba khona mhlaka-3 so zonke lezi zinto lezi babuthi zithunuka abantu babona ngathi bayedelelwa endaweni abayibiza ngokuthi yabo
ngizokuthiwa ke silobaba lapha ecingweni ngibona ngani silo Msunduzi Ndlovu.
Ya hayi Dube siyaluza udaba luzima lolu daba lolu kodwa-ke i-commission lebekwe kuthiwa i-investigate kambi i-investigatani ngoba into vele yenzakala into ofana ukuthi ngabe yayenza uba kuba nabantu eba-investigatayo phezulu lena
abohulumende nabo abayiba benza lento hayi ukuthi ihambe ezindawo ezindawo idinga ukuthi kwenzakalani kwenzakalani ifani ithole laba abantu abayenza lento leyo ngoba yenzakala vela akekho umuntu ongayaziyo
lisengilo ubaka Tijane
ngeke ukuthi kunje konakele ekhaya bese kuvela nje umuntu asikathi akunjela ukuthi kusuke kwahamba njani into ebuhlungu kangaka bayebuza abantu ukuthi kwakuvele kwakuhambe njani kwenzakalani as if nobody knows yeyinto eyaziwayo akusikho ukuthi abantu baqamba amanga kuyaziwa njalo naye into eminingi mangalisayo ukuthi why umnangagwa yena engaziyeli kanti khona ngale uyathumela uyesaba angithi njalo mayethumela uthumela abantu abangelalwazi at all ithi ngiyabheka nalabo abantu abakhethiweyo ukuthi bahambe ngabantu abancane mhlawumbe abafunde le background kuphi ezikolweni ezi-history kuma-subject wabo asobantu abakwaziyo ababekhona why kungakhethwa kanti yinto elula nje common sense akukhethwe abantu from emathebeleland kube yibo abantu abazakhulumisana mina ungathi ungiwonile bese ucela umama wami ukuthi kazokukhulumela at least mama ngizamgobisa ikhanda ngithi mama kodwa ye ngiyakuzwa mama laphana umuntu lwane ube ngiphambanisile
lapho-ke besilalele abalaleli be-Studio 7 kuhlelo oluphuma ebulenjini bokuzilibazisa Facebook kuhlelo lithiwa lona Zimbabwe Today asixoxeni elelithelwa nguGibbs Dube ngomvulo lwesithathu langolwesihlanu ezothileyo ingoma emnandi ekakhumbula ithi ekameli khumalo ethiwa yona khumbula isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo amalunga edale le-Congress yeMelika akhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obungcono amaNdebele acunulwa ikumiswa kokugcotshwa kwenkosi yawo ubulelani Collins Lobengula Khumalo silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.